Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 8 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke amamask.
Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labedlula ikhulu ababanjwe lumkhuhlane.
Ngibona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Lama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina kungasakhulunywa anything political.
Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo labalikhulu elilamachumi amabili lanye 121 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo kuloyedwa wemashingo omunye wakobulawayo kanye lomunye njalo oweHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane eZimbabwe laya kumakhulu phose amathathu 294. Asebebanjwe ilomkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezedlula ichumi 10,839. Asebepholile bakhuphuke ngabangu 92 baya kunkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,972. Abalokhe begula bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,573. Ibulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabagulayo abangu 579 ilandelwa iMatabeleland South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210 ilandelwa iMashonaland West yona elabantu abangu 156. Phakathi kwabangu 121 ababanjwe umkhuhlane lo izolo abangu 32 ngabakobulawayo kuthi abangu 74 ngabeMatabeleland North. Kulo yedwa emaswingo abalichumi eMidlands labane eManicaland. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke amamask. Livangeli esilitshumayela ezakhamizini imihla ngemihla njalo futhi siphinde sinanzelele ukuthi izikolo njengoba zivuliwe amanani abantwana asebethe babanjwa i-COVID-19 bebalisa lababalisi phakathi lalo liyaqhaza. Ngokunjalo ke siyakhuthaza uhulumende njengenhlanganiso ukuthi ngakakucubungulisisa ukuthi kapti laba abangabhaliwe imhloliso ezimse kunganjani bona kabame kancane ukuthi bahambe esikolo ngoba singakunanzela vele insuku zabo zimbalwa ezokuthi baphutshe umnyaka njalo lanxa behambile iningi laba balisi esikhathini esiningi liyabe liphathekile kwezemhloliso okugcina kusenza ukuthi abafundi babe bodwa kube sokusithi njalo vele siyakubona ukuthi kabahamba amalanga wonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi ezikolo sesikunanzelela ukuthi ama-sanitizer lawa kwezinye izikolo asilela njalo lezindlu zokufundela ziyasilela kwezinye izikolo kungaba njani ke kathesi ukuthi kokuqala kumele ababangabhaliyo ukuthi ke laba ababhalayo kube yibo abahamba esikolo. Leza khamizi lazo zingayezayekethisa ngoba kathesi siphakathi komkhuhlane lo njalo uyaqina uyaphambili. Kibo zumko kakube le sanitization, kubo zumko kakube lokuqhelelana khona ngokukhala kungaminyezelwa ngoba kathesi unganandzela abantu sebehamba bemile sokule standing lamanye amakhombi lawo sechazile kuJehova. Ngokunjalo ke siyaqhubha lelo vangeli sikhona njalo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kuqula ele COVID-19 task force emawadini lapho esihambisa khona njalo imibiko efana nayo layona lezi engiyikhulumise kuliqulo elihlangene logatsha lukahulumende lezinye inhlanganiso.
Umnumzana Thembelani Dube ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kumbiko osuphehle ukungahlaliseki okukhulu kulabo abalwela amalungelo oluntu amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize ebethesa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana i-cyberbullying ebulenjini be-internet. Amapolisa axwayise uZulu izolo ukuthi kulicala elibophisayo ukuhlukuluza kumbe ukwethusela izisebenzi zikahulumende nxa zisenza umsebenzi waso. Athe kulabasolwa angabaqambanga ngamagama abaziyo ukuthi bazabotshwa maduze asebesethusela iziphathamandla zikahulumende enkundleni lesi. Inkundla zokuxhumana ku-internet ezidumileyo ezisetshenziswa ngabanengi zigoqela iFacebook leTwitter. Esikhathini esinengi abanye bayabe bebuza iziphathamandla lezi ngemisebenzi yenkohlakalo kuhulumente. Abalwela amalungelo oluntu bathi yibo labo kanye abakhanya bejongwe ngamapolisa. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ukuqakathekile ukuthi abantu nxa besebekhuluma lama officers or anyone nje bengathethisani bengasebenzisi inhlamba. Kodwa ke ngibona ngani kuyamangalisa kakhulu ukuthi amapolisa yiwo asesithi abantu abahlukumeza ama officials bazabotshwa, ngoba nabe ngicabangela ukuthi lo official kumbe lo minister onguye ozwa ethethisiwe kumbe ehlukumeziwe kumele eyenza ireport emapoliseni, amapolisa ebese hamba ke ebopha lo muntu bengakwenzi kube ngumkhosi omkhulu angani sekwenzakala into emangalisayo. Ngoba vele abantu abangama public officials abafana labo minister bamele bebe accountable into entweni abazenzayo. Abantu sebethole ithuba nge social media ukuthi bebabuze ukuthi kati nalenzani njani. So yi-platform esetshenziswa ngabantu to hold abasehofisini into account. So nxa amapolisa provide i-security online and offline, mbona ngani lokhu sekumangalisa.
Singakhangelela yini Ndebele ukuthi le yiyo indlela umthetho obunjwayo okwamanje owe-cyber security ozasetshenziswa ngayo?
Kusobala ukuthi i-cyber security bill le izasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bengakhulumi lokhu abafuna kwenziwe nguhulumende kumbe abakusolayo. So abantu sebezasetshiselwa ukuthi bazabotshwa bangaphikisana lohulumende kumbe bangafaka imibono engathabisi uhulumende. I think okwakathesi okuqathekileyo ukuthi sibone ukuthi abantu laba nxa bebotshwa bazanikwa cala bani, ngoba siyakwazi ukuthi vele kulomthetho we-Post Telecommunications Act ongavumeli ukuthi umuntu ethumele omunye inhlamba ba esebenza whether iphone, SMS or iWhatsApp. But sifungubona ukuthi kona laba bantu kuzathiwa benzeni, bathethisa yini kumbe kulokunye abakusolayo. So nxa sesibonile amacala lawo siko lapho esingabona khona. Kodwa ngibona ngani ukubathola bele cala kuzaba nzima kakhulu, ngoba sometimes ukuphikisana nomuntu umtshela ukuthi lokhu akwenzayo akuhambelani lawe kumbe umtshela ukuthi kayenze umsebenzi wakhe awungeke kuthiwe umthethisile, ngoba vele umuntu osehofisini kumele be held accountable.
Okwenziwa ngamapolisa lokhu singathi kuchiya ngapi labo abahlezi belwisana lenkohlakalo besola iziphathamandla zikahulumende ikakhulu enkundleni zokuxhumana?
sekusobala ukuthi umbuso lo okhona awufuni ukuphikiswa ngumbuso kaTandeka iphikiswa so ngokuya kwesikhathi mbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho lama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina ungasakhulunywa anything political so kukhanya ngani kuzaba lengozi yokuthi uhulumende lo uzazama ngendlela zonke ukuthi abantu bengamsoli okuzafaka engozini ikakhulu abantu abangama activists ama journalist ama lawyer labantu abajahele ukuphikisana lohulumende lo okhona
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe
Yebo. Tsaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Three Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kumkhuhlane weCOVID-19. Siphatha njalo udaba lokunanzwa kosuku lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe Human Rights Day. Silukandaba lingakhuthwa ilolihlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Ngeviki edluleyo amapholisa abophe umsolwa osakhulayo oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili eBuhera ngemva kokubulala abantu abathathu abagoqela ukhulu labogogo ababili ebethesa icala lokubulala abazali bakhe. U-Energy Chipinda utshele amapholisa ngesikhathi ebotshwa ukuthi ubulale abathathu laba ngokubagcobotisa ngembokoto. Ngeviki edluleyo njalo kulosakhulayo oleminyaka engamatshumi amabili lambili obotshiweyo emaswingo esetheswa icala lokubulala umtshana wakhe obesenza ugrade 2 qede wamquma ikhanda waseligiga andubana alipheke. Kumaviki asanda kwedlula njalo kubotshwe umsolwa obulale intodana yomfowabo eleminyaka eyisikhombisa eMurewa uTapiwa Makore laye wamquma ikhanda. Amapolisa aqala athola isidumbu egangeni njalo ngeviki edluleyo azise ukuthi ayesethole ikhanda esambuzi sikamsolwa lamanye amathambo kanye lomsila wenyamazana engaziwayo owawugcotshwe igazi. Izehlakalo lezi zithiye inengi likhuza umhlola abanye besithi usatane okulempondo sokuzibusela kulumhlaba. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Nxa sikhangele lolu dabo lwenzakala emaswingo njalo sikhangela langale mrewa ukuthi umuntu abulale isihlobo sakhe njalo aphinde asidle yindaba esabisayo kakhulu njalo kukhanakani sokwanda sokusiba kunengi ezigabeni ezehlukeneyo njalo sinanzelela ukuthi abantu laba babebulawa ngumuntu abamethembayo oyisihlobo malume into esikhathazayo kakhulu into ekhathaza isizwe sakithi njalo ke into engajayelekanga ukuthi ukwanda kwezinto lezi kutshengisela ukuthi sokudingakala ukuthi kutholakale indlela yokuthi kucubungule ukuthi kade vele kuvela ngapi kuyini okwenza konke lokho.
Emasontweni mfundisi nxa kuleziga ezinje livama ukuthi ngamadimoni kumbe imimoya emibi kodwa kungenzeka yini ukuthi abanye abenza izinto ezinje babe bengahlangananga kuhle engqondweni kuthi abanye mhlawumbe babe bengabe mithi.
Siyakunazelela thina nxa sikhangela ngelihlo elema-church ukuthi sikunazelela ukuthi emoyeni lapha engxenye umuntu angabe ehlezwe ngamadimoni kumbe imimoya emibi eyabe imenza ukuthi enze izigigaba ezinjengalezi. Ikanti njalo kuyakwaniseka ukuthi umuntu uyabe edidane ingqondo yakhe kube lezinto ezimhluphayo kakhulu ezimenza ukuthi nxa ezicabanga kwesikhathi eside ingqondo yakhe igcine sesididana ingqondo ebesesenza izigigaba ezinjengalezi. Njalo njalo kungenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abanye ungomuntu yabenyangeni kumbe kubanye abaprofita labamanga umuntu bese sithi ungayenza into enje uyakwansi ukuthola imali eningi kungabe sibili ukufumana ukuthi enxise besiba khona abanye abantu asebedinga izimali ngendlela ezingayisizo
ukuyini ongakuxwayisa
into lapho esifunakala eqhakathekileyo kakhulu ukuthi kube lemfundiso ebantwini ukuba abantu bazwisise ukuthi nxa ufuna ukunotha kuyasetshenzelwa kuyayenziwa ubhizimisi yinto engaphongkwenzeka ngoba kuthiwa umuntu udinga imithi kodwa into eyenzakalayo nxa ukuthi umuntu usebenzile wafaka izimali waqoqaqoqa izinto ezehlukeneyo wasebenza nzima ukwenzela ukuthi athole imali abantu abaningi bagcina becabanga ukuthi ibhizimisi yimithi kanti ayisikho lokho
lo ngumfundisi usenisibanda Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi abalimi abanengi emathebelelendi vathi balethemba lokuthi bazatshaya inala lonyaka ngoba izulu likhanya likhona. Iphephandaba leChronicle lithi luhambe kuhle ugeto lokudinga inkokheli yesabelo kubandla lezano PF olwama district coordinating committees. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, bantu studio 7, salibonani basakazi lonke, ngiyalibingelela, yabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona le news elisithumela zona. Ngeke ngitsho kuningi, sathanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweborder. Ukuvulwa kweborder siyakubona kuqakathekile into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu. Sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzabalula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na, singafohleli ngaphansi encingweni, hayi. Siyajabula lokho kuphela ukuthi sifisa ukuthi ngabe uhulumeni uhlovulela wonke abantu phose laba amabhasi laba ezinye izimoto enyamakhombi ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Zalibona abantu bagijile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa lokhu esekusenzakala manje elizweni sisi umgabe saphila bezingekho lezi izehlakalo eziningi eseziyenzeka lezo. Hayi, lizwe lakhe ithi selikwelinye izinga ilizwe leliya. Inkunzi sibanja nsuku zonke ekhaya, sekusenzakala noba yini izehlakalo nje ezingaqondakaliyo. Enje labo bantu abayenza lezo zinto ngabantu bakamnangabo ngamapolisa lamasotsha yiwo ayenza ubudlova bonke lobo ukuthiwa imoto imali sibanjwa ekhaya hayi into zikamnangabo inkunzi sibanjwa noba yikuphi umuntu ulibuleli ilizwe lo ilizwe lakhe lingeqiniso kalisela mthetho ilizwe lezimbabwe umthetho kalisela ngaye lo muntu lo mina ngihlezi ngisho ngithi ezi kunguye ocorrupt kunguye ohlukumeza abantu ngale ndlela abantu balandela yena ende labo bantu abayenza lokubi ababotshwa bonke why bengabotshwa angikaze ngizwe umuntu ukuthiwa umuntu othumba abantu utholakele umuntu obulala abantu utholakele konke kutakwa kabayaziwa uma ubafonela opholi nyadi laba awubamba amafoni wabo kuthiwa batholakala emoyeni ma benze ububivela abantu bezana upf abatholakala emoyeni waya why umnangabo laba abake bezama ukucabanga njengabadala betshiya ingqondo zobuntwana betshiya ingqondo zobudlova betshiya ingqondo zobubi bevusa ilizwe liye phambili beyekele le nto yabo leyokuhlukumeza abantu elizweni beyekele ukusela beyekele ukubulala abantu bevuze ilizwe intsha ithwele nzima
siyabonga abantu abastudio 7 sivide khuluma ujaha ka-EFF Nkululeko Sibanda qinisile sivide Nkululeko Sibanda ayisithi abantu bezanu PF abesindebele nabafundanga apho ubazi impumputhe nje yena wenzani ke ofundileyo lwama-degree ikuphi ositshengisa kumbe ikuphi owasitshengisa khona thina sitshengisa ulaka kuphela olubalalo kuphela ukukhuluma ngolaka nje khiphe kuphela njengentuthu yesitimela ongani izayenza iyezi kede lapho ichitheke ingalayo ithole ezileyo ngazibuza azihlole yabonga ngibingelela ibhango family yonke yimi Ndlovu sathweza
jabulani o mathula mathula ngabo mabheka phansi njengenyathi yithi uDonald Trump benza kahle. Donald Trump wenza kahle uyakhombisa ukuthi amela kule democracy. Ukhala umuntu wathi ezibambili kube ngiyokhaliswa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Sanibonani ku-Studio 7 ngikhuluma loKelvin. Cela lingidlulisele i-audio leyi nami ikuye phambili. Isicelo engicela kakhulu ku-Studio 7 bandlala kwethu, ngicela ukuthi lingidlulisele kakhulu i-audio leyi ngoba ngicela ukuthi akazihlole ukuthi abantu kabake behloniphe umhlaba. Umhlaba nje uhloniphe, bewubheke nje ma bebheka nje into othiwa ngumhlaba, bebheke phezulu, bebheke phansi, bebheke yonke into engaphansi komhlaba lengaphansi kwamanzi lehamba phezu kwawo. Lo muntu beke behloniphe nje into othiwa lalo futhi lithambo lomuntu lokuchitha igazi lila sebelichitha bedlala ngalo. Umhlaba ujikile, sisakhala ngecorona, asazi ukuzayo ukuthi kuyini okukhulu okuzayo. Yikho esinisitho sathi umhlaba kawubangwa. Sesibange umhlaba kaNkulunkulu, saqedana ngomhlaba kaNkulunkulu ngendaba yegolide lesiliva. Cela likilindlulisele yona. Sike siwuhloniphe kusukusela phezulu kubabusi bethu kuze kuyefika kwabaphansi. Ngoba izifo esezibhokile seziningi kakhulu, uzothoka zilapheki. Abantu beke bewuhloniphe, bewukhothamele, bewukhulekile, bewubusise njengekuqaleni wawo uNkulunkulu ewudala. Sebewubanga kodwa umhlaba ungaso wabo. Umhlaba unomnikazi, yonke into abayibangayo izofika futhi beyishiye emhlabeni bengasoze behambe na abantu. Into lisihlumeze imphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Manje abantu bavalelwe ezindlwini, kuba buhlungu futhi kuthiwa valelwe ezindlwini. Kambe siphethe kuzaphetha ngani ngoba kasiwuhloniphi lo mhlaba lo?
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amagqwetha kwele Cameroon aqale ukukhalala umsebenzi izolo ekhonona ngokuphanjaniswa nguhulumende nxa eqhuba umsebenzi wawo. Uzulu wakwele Ghana usemelele impumela yokhetho lukamongameli kanye lolwamalunga edale lephalamende ngemva kokuvota izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weMichigan loweGeorgia izolo ilahlele kathana isicelo somsekeli kamongameli Donald Trump esokuthi yesule impumela yokhetho kulezo zabelo lapho umongameli Trump anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden. Abahluleli bathe akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Sokukanengi uTrump labasekeli bakhe besehluleka ukusuthisa inkantolo ukuthi uBiden wanqoba ngokuqilibezela kulolu khetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uBiden eqhubeka ngokubumba uhulumende wakhe. Ezikhundleni ezithiyeneyo usefake imihlobo yabantu exubeneyo egoqela abamhlophe, abansundu labesifazana. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-diversity le esiyibonayo ukuhlukahlukana kwabantu, abantu abamnyama, amandiya, amakhiwa, labo bonke ngokuhlukana kwabo, kuveza kahle kamhlophe ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe lapho wathi uzathi nxa esakha i-cabinet yakhe ibe labantu bonke, iveze ukuhlukahlukana okukhona kwe-America, imbono ehlukahlukeneyo kunye lembala yabantu ehlukahlukeneyo. Esenza kanjalo-ke futhi kuqakathekile ukuthi angakhohlwa amakhiwa ngokuba angakhohlwa kuyakwenza ukuthi kukhulu omunye uTrump ngo-2024. Leyo nto iqakatheke kakhulu ukuthi athi nxa esenza efaka abantu abamnyama, efaka amandiya, efaka abelungu angabakhohlwa, lanxa sokungena kwezomnotho izisebenza abelungu angazikhohlwa, ngokuba yizo eziyaba yi-backbone, eziyaba umgogodla womuntu ofana loTrump ngo-2024. Ngakho-ke kumele abelungu abanakekele kakhulu, abangasali emuva, abangasali ngaphandle ngesikhathi enakekela abantu abamnyama nama-Hispanics, ngokuba kuyakwenza ukuthi kucine kuvuka omunye kusasa evusa ubandlululo esithi emakhiweni selisele phandle.
Kulophenyo olwenziweyo oluveza ukuthi iningi lama Republicans esingathi majority bakuthembi ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ngezinye indlela bayamthemba uTrump nxa esithi kwaba lokuqilivezela. Inxasikhangela njalo kudale le-Congress, amalunga ebandla lama-Republicans amaningi kawavumi kumbe kakaphumeli egcekeni esitsho ukuthi uTrump wanqotshwa. Ungathini ngalokho?
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi abantu beMelika sebehlukane phakathi kakhulu, lokhu ngesingiso okuthiwa yi-polarization. Abantu sebengabamaphathi, kulokuthi babe ngabaseMelika sebengabe-Democratic Party, sebengabe-Republican Party. Kanti ku-Republican Party uTrump uyisithixo, unkulunkulu wanyana, uyesabeka okumangalisayo, ngakho ofuna ukuphikisana laye. Hayi ngendlela abamesaba ngakhona, konke okukhulumayo kuyalandelwa, konke okukhulumayo kuliqiniso kibo, lanxa kusegcekeni nje ukuthi wadliwa kudlule ngayo. Ngokuya kwesikhathi ke kuza kwehla usekelo lwakhe nxa engasekho emandleni, engasekho embusweni, kodwa ke vele uyalungiselela ukuthi aphenduke ngo-2024 nxa bengamvumela. Isimo sakhe sokuba yisithixo sizaqhubeka ke engumuntu wesabekayo ku-Republican Party.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. The sounds ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo, labedlula ikhulu 121 ababanjwe lumkhuhlane. Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa icala lokuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguntungamili.